Uhlupho kwabugande ukuthi izinto esizibonayo kulamalanga noma izinto ze-technology noma izinto eza iphindlela ezijabulisa abantu noma ezenza impilo zabantu zibe lula sekungenela ipolitiki kuyo yonke into esuke isenzakala. Yingakho kathesi ngenxa yokuthi siyazi ukuthi TikTok i-originator eChina, yingakho kathesi sesibona sokungenela ezopolitiki ukuthi i-TikTok sokufana zivalwe.
Bakhona abathi bona ilizwe leMelika lingavala i-TikTok liyaba litshengisa ubuhwaba obokuthi sebefuna ukuthathela elinye ilizwe inkampani. Ukubona njani ngokho?
Akusoze kumangalise lokho ngoba iMelika siyazi ukuthi lilizwe elithanda ukuthi kube yilo ingqungquthela njalo libe yilo ilizwe elifika lezinto ezinhle kuqala kulawo wonke amanye amazwe. So kwaba isimanga kakhulu ukuthi babone into eyadrawa umhlaba wonke jikelele eTikTok kwaba yinto eyayisenziwa ngamaChinese. Okuyinto abangayithakazeleliyo ngisho kancane ngoba njengoba sike sabona isiphathamandla seMelika sibuza omunye umphathi weTikTok imibuzo. Kodwa imibuzo ebekade sembuza izinto zepolitiki engasambuzi izinto zokuthi iTikTok ihamba njani. Yinto esibona ukuthi akusoze kumangalise lokho iMelika yinto ababefisa ukuthi ngabe iyavala iTikTok ukwenza ukuthi bona babe sebeklona bayenze into efanayo kube sekuyenzakala ingathi bona yibo ngathi bayenze iTikTok noma bayenze into exhumanisa abantu engcono kakhulu emhlabeni wonke jikelele.
Kodwa nxa sikhangela ukubana eleMelika lingavala iTikTok ubona ngani umhlaba akhona yini amazwe azalandela lawo yenza okufanayo?
Amazwe angalandela esenza okufanayo ngamazwe alobudlelwano thize leMelika, kodwa ke angiboni ukuthi amanye amazwe ngobuningi njengoba sibona ukuthi umhlaba nje njengoba sikhuluma nje umhlaba udivided ezintweni eziningi noma sikhangela phose impi zePalestine, impi zeRussia zezadivide umhlaba kwabe zinxa eziningi ezihlukeneyo. So labo ababedlelana leMelika yibo mhlawumbe sebengajayiva ithuli efanayo, mhlawumbe asithi ilizwe elifana leBrithani ilizwe mhlawumbe lalo elingalandela ibhani efana lena leyo bayenze ngokufanayo. Kodwa-ke akusoze kube ngumhlaba wonke ngoba abantu abaningi umhlaba wonke jikelele bayayithakazelela njalo ama-Chinese alobudlelwano obuhle kwamanye amazwe amaningi umhlaba wonke jikelele.